isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 Nkwenkwezi 2020 ngupastor Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, inani lasebesinje ku-COVID-19 seligonyelaya kwaba lishumi lambili 12 phakathi kwabangamashumi amathathu lasikhombisa 37 asebefunyanwe belegciwane leli eZimbabwe, futhi emhlabeni jikelele lisedlula izigidi ezine 4,289,284.
Emsebenzini ungena ngo-8 sokufanele ukuthi usuke endlini noma ngabo-6 sibili kwenzela ukuthi usiyachaya o-7 khona lapho la uyakugada sekuthayiseni. Hhayi, kho lapho kunzima khona kakhulu ngoba uzaphuma kusela ngabo-3 uzazuya fika endlini ngabo-8 ebusuku.
Izakhamizi zeHarare zamukele ngenjabulo isinqumo sokuthi abezimota ezithwala uzulu babhalise ukuze basebenzelane le nkampani yamabhasi eyeZipco emizameni yokwehlisa udubo lokusebenza kwamabhasi.
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantwana abasemaphandleni bathole amathuba alinganayo labantwana abasemadolobheni. Umango esilawo usesemude kakhulu ukuthi kutholakale igesi, imitshina, lamagagasi emaphandleni.
Ababalisi labafundi baveza ukukhathazeka ngokuphazanyiswa kohlangothi lwezemfundo nokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana inani lasebesinde ku-COVID-19 seligonyelaya kwaba lishumi lambili 12 phakathi kwabangamashumi amathathu lasikhombisa 37 asebefunyanwe belegciwane leli eZimbabwe, labulala abane. Asebehloliwe ukubana balegciwane lobahatshi eZimbabwe lokho laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula amashumi amabili lantathu 23,096. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine 4,289,284. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 288,346. Kodwa asebesinde kulo mkhuhlane bayedlula isigidi le 1,544,915. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezingamashumi ayisikhombisa 67,597 asebefunyanwe belegciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,340, kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amabili lantathu 23,184. Izakhamizi zeHarare zamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuthi abezimota ezithwala uzulu uma befuna ukuphindela emsebenzini kumele babhalise phansi kwenkampani yeZupco ukuze umuntu wonke athole okokuhambisa ngentengo engcono. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown kodwa seziyekethiswe kancane, udubo lwezimota zokuhambisa ngolunye osoluthwalisa abantu nzima ngoba amabhasi aweZupco emalutshwane njalo ethwala abantu abalutshwane ngenxa yokulandela iziqondiso zokungamiyezelani eze-social distancing. Omunye wabakhwabitha lesi sinqumo sikahulumende unkosikazi Nomsa Phiri, isakhamuzi seHarare.
Akuyenza uhulumende asiphendukise lamakhombi lawo kodwa ebuye sengaboZupco ukwenzela ukuthi sonke senelise ukuhamba ngesikhathi, ngoba nxa usiye emsebenzini ungena ngo-8 sokufanele ukuthi usuke endlini noma ngabo-6 sibili kwenzela ukuthi usiyachaya o-7 khona lapho la uyakugada ngo-8 la ufika khona lapho kode kuthayiseni. Hhayi, kho lapho kunzima khona kakhulu ngoba uzakuma kususela ngabo past 3 uzazwefika endlini ngabo 8 ebusuku. So indaba ze-transport lezi ziyahlupha sibili.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Simon Chuma ohlala emzini we-Warren Park.
Bathi besicela njalo ukuthi imichova imlutshwane yona ingabuya imchova kuba ngcono njengathi esihlala emaduzaneni sesicina sigada amabhasi adlula kithi sesehlela sesiba nomango omude wokuhamba.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Lemia Ugwanzura uthi ukufakwa kwamakhombi phansi kwezupco kuzanceda ukwehlisa indleko yokugada.
Kodwa udubo lukhona ukuthi amazupho la malutshwana amabhasi abo la kungaba ngcono nxa bengasilethela amanye amabhasi kumbe nje bavulele wona amakhombi abuye kodwa abhalise abe ebhaliswe kuzupco ukwenzela ukuthi intengo yawo lawo siyenelise. Ngoba udubo lukhona ukuthi amakhombi singekela engena nje eqasa ukuchova njalo alakho ukuthi akhweze intengo sigcine sesehluleka ukubhadala imali babezibizela. Kodwa nxa ebhaliswe kuzukho into ngiyangikhona ebengani ngcono.
Unkosikazi Michelle Kajuma ohlala emzini wemfakose yena uthi leli nyathela linganceda kudubo lwabawindi abahlukuluza abesifazana.
Njalo futhi amawindi balenhlamba balalokhana kokuthethisa abazali babahloniphi bayakhuluma loba yiliphi igama. Kodwa nxa sekunguzukho kuyabe kungasela windi kuyabe sekuqhatsha ukhondakitha ole 5 olevels eqhatsha nguhulumende eqhatsha nguzukho ngokwakhe. So ngibone ngani lokho kuzaba kuhle kakhulu kuzulu wonke kuhambeni lapha emgwaqweni. Wonke oyakho owekhombo ofuna ukubuyela emgwaqweni ngokubona kwami kulungile ukuthi ka-register under uzupco.
Omunye othakazayele sinqumo unkosikazi Regina Zevanayi owemzini webudiriro.
Kungaba kuhle nxa kungangezelelwa amakhombi ngoba amabhasi singananzelela ahamba umango omude kutsho ukuthi laba abanye abahlala eduze le-town kuba nzima ukuthi bathole i-transport. Ohlala eduze le-town ibhasi ayikho eyabe ikhitshiwe elanda amalokishi wona lawa aseduze le-town. So kutsho ukuthi abantu bangikhona sokumele bawokhe baze bayifika e-town bathenge njalo baphenduke bethwele ngezandla okuyinto enzima kakhulu. So kungaqakatheli ukuthi nxa bengafaka ozukho kakhulu bekhangelele amalokishi lamasabhabha lawa aseduze le-town lapho ozukho abangayenelisi amabhasi angayenelisi ukuthi afike khona.
Kodwa abenhlanganiso ye-Passengers Association of Zimbabwe PAS bathi kakuncedi ukuba uhulumende afake amakhombi phansi kwenkampani yezupco nxa engawaphi amafutha lensimbi ezintsha zona ezifuna idola lemelika. Udubo lwezimota zokuhambisa luqhubekela phambili ngesikhathi lapho uhulumende yeyekethise iziqondiso zakhe wavumela ukuvulwa kwamanye amakampani phansi kwesibanga se-level 2 lockdown. Abaningi besithi nxa kungaba namabhasi kunganceda labo abaya emsebenzini ukubavikela ukuminyezelana ukuze bangathelani lomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz short wave.
Ukuvalwa kwezikolo eZimbabwe phansi kweziqondiso zikahulumende eze-lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 oqale enyangeni ezimbili ezedluleyo kuthiye ababalisi labafundi bekhathazekile ngoba kuze kube manje abakatholi ulwazi lokuthi izikolo elizweni zizovulwa nini. Ezinye izikolo elizweni seziqalile ukusebenzisa ubulembu be-intanethi ukuqhuba izifundo ikakhulu emakolijini emfundo yaphezulu kusetshenziswa imishina yamakhompyutha. Ingcwethi kwezemishina yakulezi nsuku eye-technology abafundi kanye lababalisi bakwamukele lokhu kodwa bathi ayisibo bonke abanelisa ukuthola amakhompyutha njalo lokufinyelela ubulembu be-intanethi ikakhulu abaphuma emulini eziswelayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMichael Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa leyinye yalezi ngcwethi unkosazana Thando Gwinji olilunga lenhlanganiso yabasakhulayo eye Youth for Innovation Trust.
ukusebenzisa i-internet ukufundisa abantwana besikolo esikuthi e-learning bona kwamukelekile njalo kuqakathekile kakhulu sesikhangele ukuthi ilizwe lethu lomhlaba wonke nje jikelele ulwisana lesifo se-COVID-19 khathesi. Lokhu kutsho ukuthi impilo zabantwana zimile kodwa zingeneliswa ukuqhubeka ne-e-learning loba behlele ezindlini. Uhlupho ke lube solisiba yokuthi thina njengelizwe leZimbabwe singabe sinyela mtshina lobuchwepheshe yokuthi sikwenelise lokho.
Eningi labantu elizweni baphila emaphandleni lapho babhekane lodubo lokuswelakala kogetsi njalo abalazi izinto ezifunakalayo ukuze bathole ithuba lokufunda kusetshenziswa i-internet ezifana namakhompyutha. Sikhangela udaba lolu, ubona ngani i-e-learning ilakho ukusebenza na elizweni?
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantwana abasemaphandleni bathole amathuba alinganayo labantwana abasemadolobheni masokuthe kwaqhutshwa i-e-learning. Umango esilawo usesemude kakhulu ukuthi kutholakale igetsi, imtshina lamagagasi emaphandleni. Ngakho nxa sifuna ukuthi i-e-learning isebenze kumele siqale ukuphucula isimo esisemaphandleni.
Inhlanganiso ye-Potras yona ekhangela indaba ezimayelana lokusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana njalo imitshina yakulezinsuku elizweni yona ithi abasebenzisa incingo eziyenelisa ukungena ku-internet sebekhuphukile elizweni. Nxa inani labantu abalokhe besebenzisa i-internet elizweni lilokhe likhuphuka, kungani abafundi njalo ababalisi abaningi belokhe bekhala besithi ilizwe lethu alilungiselelanga ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ekufundisweni kwabantu?
Kuliqiniso sibili, iningi labantu khathesi sebesenelisa ukufinyelela umakhalekhukhwini lamagagasi e-internet. Kodwa okwakhathesi abantu abaningi bebesebenzisa i-internet ukuzixoxela nje lezihlobo labangani kubo WhatsApp labo Facebook, besebenzisa ama-social networks. Kodwa ukuze sisebenzise i-internet for ukufunda lokufundisa abantwana besikolo kufuna ulwazi oluthe xaxa ngama-application athile ayenza ukuthi kube lula ukuthi abantwana bazwisise abakufundayo. Njalo kufuna imitshina engani isezingeni eliphezulu ukuthi abantwana benelise ukugcina ingwalo ezigqatha lokunye okungaba njalo njalo.
Siyezwa ingcwethi ezikumsebenzi etshiyeneyo bekhuthaza uhulumende ukuthi aqale ukusebenzisa ama-TV kanye lama-radio station ekufundisweni kwabantwana besikolo. Ubona njani lokho?
Ma sinyenelisa ukuba lama-TV station lama-radio station ayenzelwe ukufundisa abantwana kungaba kuhle kakhulu, ngoba lawa ama-station esilawo khathesi avele ayandelwe izinhlelo alazo njalo abantu bebengasawathembi lawa ama-station esivele silawo khathesi. So lokhu kungaba yi-opportunity nje ukuthi izikolo lama-community benze awabo ama-radio station kumbe ama-TV station nxa i-licensing board ingaxegisa kancane ama-regulations abo. Kodwa-ke kungumbono oyamukelekileyo kakhulu ukuthi kusetshenziswe ama-radio lama-TV ukwenzela ukuthi abantwana befunde.
Lo-ke bekungunkosazana Thando Gwinji, ilunga lenhlanganiso yabatsha eye-Youth for Innovation Trust. Ubexoxa-ke lapho lo Mike Hobe owe-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Yebo, ntshakaza omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 p.m. kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwe-coronavirus, COVID-19. Sikhangela udaba lwezemfundo elizweni. Umkhuhlane we-coronavirus ungaba usuphazamisa uhlangothi lwezemfundo elizweni na? Silusize ukuthi alisoze liyelelise ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengensukwini, ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma-studios. Loba kunjalo zilokandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho-ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizo siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzakwazisa uZulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe emizamini yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus luyaqhubeka na kumbe luyaguqulwa njengalokho akwenze kumaviki amabili edluleyo. Lanxa abazisebenzayo besithi kumele bavunyelwe ukubuyela emsebenzini, abanye bathi lokho kungaba yingozi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwelizwe nenyanga edluleyo kuthiye abantu abazisebenzayo bethwele nzima ngoba bengasela ndlela zokuziphilisa. Uhulumende ubethembise ukuncedisa abantu laba ngemali kodwa inengi lithi alikayitholi leyo mali. Ngokunjalo abanye bathi uMongameli Mnangagwa kumele abavumele babuyele emsebenzini ngoba sebebulawa yindlala. Kodwa abanye abazisebenzayo kanye loZulu bathi kumele udaba lokuvulwa kwelizwe lolu luphathwe ngobunono obukhulu ngoba iCoronavirus iyingozi. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association nomnumzana Alec Ndlovu uthi bazimisele ukulandela imilayo ephathelane lokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane alubana bethe bavunyelwa ukuqala umsebenzi. Kodwa uthi ngabe uhulumende ubaphathisile ngemali ake wayithembisa bekungasoze kube lesidingo sokuthi bagqugquzele ukubuyela emsebenzini.
Besikhangelela ukuthi lathi lanxa sibuyela silandele ke iziqondiso lezo ezikhulunywayo ukuthi sesiza kwehlukaniswa singaze sathengisa siseduzane duzane kakhulu. Uqakathekile ukuthi ke sehlukaniswe kodwa ke iqiniso ukuthi ngabe kulezinye indlela ezingaletha ukudla ebantwini besingaqhubeka sibili singakusoli ukuqhubeka sihlezi ngemakhaya. Kodwa ke nxa ungela ndlela yokuthi uthole ukudla uphile kuba lobunzima obukhulu kakhulu.
UNdlovu uthi sebesidla imbuya ngoluthi ngenxa yendlala.
Thina uhlupho esilalo olukhulu kakhulu yindlala ngemakhaya lapha, hayi kathi selilaleziko ngoba phela ukuphila esikuphilayo kubana ikakhulu thina esiphila ngokuzisebenza. Inzuzo yethu ngeyansuku zonke, xa ungasebenzanga kakula imali oyizuzayo, ukuswela imali kutsho ukuthi kawula kudla. Thina sasikhangelele kakhulu ukuthi uncedo lolo esasiluthwenjisiwe luzaphangisa lubuye kwenzela ukuthi phela siphile ngalo. Kodwa ke sokuze kuphose ukuphela i-lockdown lalo lungabuyanga.
Sibuze ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi ubona uMnangagwa ebavumela na abathengisayo ukuthi babuyele emsebenzini.
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi umongameli khathesi evumele abathengisayo ukuthi baqalise ukuthengisa njengenhlala yenza. Nxa sikhangela ukuthi i-risk yangkhona eyokuthi umkhuhlane umemetheke isasekhona njalo inkulu kakhulu.
Kukhona yini kuchera obona uMongameli Mnangagwa ekuguqula kuhlelo lwakhe lolo?
Ngokubona kwami sizaqhubeka siku level 2 kodwa uMongameli engayeke thisambijana ama requirements afumele njalo abanye abantu abakumanye ama categories ukuthi baqalise ukusebenza njengoba sikwazi ukuthi i-economy yethu i-informalized kakhulu. So engavumela abanye abasebenza kuma malls labanye abathengisela endaweni leziyana ezivunyelwayo.
Amankampani amanengi aqale ukuvulwa kumaviki amabili edluleyo kodwa inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi amanye awo ayehluleka ukuvikela izisebenzi ngendlela ehlelwe nguhulumende. Inhlanganiso emela abaqhatshi eZimbabwe National Chamber of Commerce yona ithi udubo abaqhatshi abahlangana lalo ngolokuthi okokusebenzisa ekuhloleni lekuvikeleni izisebenzi kumkhuhlane we-coronavirus akutholakali kalula eZimbabwe, kanti njalo lapho okutholakala khona kubiza imali ephezulu kakhulu. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi abaqashi sebezama ukuzithengela khona phandle kwelizwe. Umphathintambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi baluhlelo lokubhoda ngamankampani bebona ukuthi ayalandela uhlelo lukahulumende na. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Uhulumende weSouth Africa uthi uzaphungula inani labakwamanye amazwe abaqhatshwe ngamankampani alelo lizwe, okuyinto ezatshiya iningi lezizalwane zeZimbabwe zingasela msebenzi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg weSouth Africa.
Ngemva kokuhlala phose inyanga esezibanga kwezimbili ukuthi amankampani abo avule bebuyele emsebenzini, abaningi abadabuka eZimbabwe kungenzeka baphelelwe emsebenzi. Umphathintambo ogatsha lwezemisebenzi kweSouth Africa umnumzana Thula Sinxese utshele iPhalamende ukuthi ugatsha lwakhe luphakathi kokuqedisa umthetho uzavimba ukuqatshwa kwabakwamanye amazwe abaningi kakhulu emankampanini. Umnumzana Nxese ubalise indawo zokudlela, amahotela, ezokwakha, ezokulima lezabomantshingelane njengezinye zendawo abafuna ukuzikhangelisisa kakhulu ngoba zilapha kwamanye amazwe abaningi kakhulu.
This process has started, but there's more pressure now that you finalize this thing. You can't sit with
akulunganga ukuthi izigidi zezizalwane zakwele South Africa ziswele imisebenzi kodwa kulamakampani agcwele abakwamanye amazwe.
Le yinto esithiye iningi lezizalwane zeZimbabwe zikhathazeke kakhulu. Lezi ndawo ezibaliswa ngumnumzana Nxese ziqatshe abaningi kakhulu abadabuka eZimbabwe. Inhlanganiso yezimimbokodo yolwela amalungelo abesifazane beZimbabwe nginyalezo esezitshengise ukukhathazeka kakhulu ngoba isithi iningi labomama beZimbabwe baphephela khona endaweni zokudlela nokusebenzela abelungu ezindlini zabo. Isikhulumeli salenhlanganiso unkosikazi Corence Mkosi Ncube uthi leli nyathelo lizadala ubunzima obukhulu kakhulu kuzalwane zeZimbabwe lezi.
Kuzaba nzima kakhulu ekuphileni ma ngabe uhulumende uyaphumelela ukuthi abantu bangaphandle abaphume kuleyo msebenzi. Akupheleki phela kule mzini ma ngabe awusebenzi. Okwaqala sikhangelele amarenti, sikhangelele nokudla, abantwana ezikolo, kuzaba nzima kakhulu. Kodwa ke abemzansi angicabanga ukuthi umuntu uzothi elesithupha sokuba ngutitshala athi uza kuya e-restaurant.
Unkosazana Sandra Ncube uthi lokho okufuna kwenziwa nguhulumende nezinye indlela zokuthi abeZimbabwe abasafunakali kuleli ngoba kuvele kusaziwa ukuthi yibo abaningi kulezi ndawo ezahabelwa nguhulumende.
Le nto izasithwalisa nzima kakhulu thina abaseZimbabwe ngoba imisebenzi yonke eminingi yiyona leyo esiyenzayo thina. So ukusho khona ukuthi ngezindlela igovernment yalapha eSouth Africa isifuna ukusixotsha ngamaplani. Siyohlala kanjani singala mali zamarenti singasasebenzi? So kusitsho khona ukuthi sokumele sibuyele emakhaya. Ngoba ma ungasasebenzi uyakhokha ngani irenti udleni? Sobe sizoyenza njani lezingane?
Unkosazana Victor Mathutu uthi okuzwisa ubuhlungu yikuthi abeZimbabwe laba nxa bengayithathelwa imisebenzi le sekusitsho ukuthi sekufanele babophe imitshaqana behambe. Kodwa ke uthi baza kuya kuphi njengoba eZimbabwe kulokhu kukomnyama ubambile kwezomnotho.
Lokhu kuzoba nomthelela omubi kakhulu ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe eziyizo ezigcinwe kuleyo mkhakha ebalwayo. Lokhu kusho ukuthi nje angeke zisaqhathwa ngoba kulapho eziphephela khona. Leyo mkhakha yiyona mkhakha ebingene kalula engadingi izithupha zemfundo kumbe izincwadi zemvume yokusebenza kwele South Africa. Lusizi bazasebenza ngabantu baseZimbabwe ababalekela ukuswelakala kwemisebenzi bela kibo bezozama lapha eMzantsi Afrika. Kuzaba nzima emuva laphambili.
Okwakhathi esiningi labeZimbabwe bahlele ezindlini njengoba iningi lemisebenzi le uhulumende afuna ukuyipha izalwane zakwele South Africa ingakavulwa ngenxa yenhlelo zokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lokhu sekusitsho ukuthi ngesikhathi isivulwa amankampani la angahle abanjwe ngamandla ukuthi akhombise asekwenzile ukulandela lo mthetho. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwamanje kesizwe abanye babalaleli baka Studio 7 bekhuluma ngababhekane lakho lapho abakhona ngalesi sikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba elwisa nalo kusabalala kwe-COVID-19.
Livuka njani basakazi kustudio 7 lozulu wenko nje weZimbabwe okhona apha ekhaya labangaphandle nje kwelizwe bonke. Hayi, mina ngikhuluma lapha ngise-Victoria Falls ekhaya, ngidabuka enkabazwe elwagwelo koshifu Bunina. Ngilobuhluku lokuphatheka ngendlela omama laba aphethe ngayo amapholisa obulawa e-Quadribak, omama labo mampofu labo. Ngidinga umthetho ungasebenza ngendlela amaloya lawo silika ebambele indawo. Lokho kuxa sebekhuluma ngenkethabe chabi ebantu abangomama bebabambe kusemini amapholisa sivili, njalo behamba lomnye umpholisa ongumama njalo owayegcina ehamba ebazwela. Olo mama, I think these ladies bazamkhipha ukuthi nangu mama wayeqina esizwele ebabuza ukuthi khona waye libachase libabophile, ephinde badobhela le nyama ebanika i-paper bag yakhe, which means wasukubuhlungu kuye. Liyabona lento isibisela bheku kugrawundi okwenziwa i-50th Brigade. Mina I witnessed this and okwangisevaya ukubana ngangisenelisa ukukhuluma isishona. Bangibuza khona uvela ngapi ekhaya lokubiza, ngathi navela kwamazwika. Lucky enough my father was working for the railways, indaya ngahlala ke ngafunda kiyo, kwangceda khonoko. Okutsho ngisikhathi esinamle nxa ipolicy futhi senze njalo yona meligcina abantu esizweni semandebeleni futhi lokho under the same government. And then low superintendent Masimba ngoba kumele ayinvestigate, kumele abantu bayiphika lapha kulandela want for sure bahambile ejele for sure babonakala bahambile. Linto iyacunula umthwakazi vele, lokho bengezelela umlilo. Ngiyabonga.
Bonani basakazi baka Studio 7, mina John Siyamphondo ngilapha elokuzene emabale la. Udubo esilalo ngolwamanzi lokudla kasila kudla njalo siku-lockdown nje singela manzi, akula ncedo lwamanzi ukuthi sithole amanzi ukuthi sigeze izandla lezo kuthiwa kugeze izandla ngesikhathi ngesikhathi. Izibholane sezifile eziningi, kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungiselwe lezi zibholane. Akula indlala isiphethe, imisebenzi ayisekho, laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa no job no pay. So kunzima kithi, siku lockdown sizabulawa yindlala.
Igama lami uBronski okamonga umhloli. Ngilapha ngikhuluma ze-plum tree kutitshi jagechenge. Abantu bahlupheka, abantu abalamali. Uhulumende weZimbabwe wathola le mali phiwa abantu bonke $800 million. Kodwa leyo mali ayifikanga ebantwini ngendlela efaneleyo. Kunje ngomunye abantu ongayitholanga le mali kade fanele incediso, omunye lomunye esitishini edolobheni lasesitishini bokutholakala ama-SIM card enethwane. Bafake i-180 bond, imali engaphansi kwe-madola amahlanu e-America, i-$5. Ingaphansi kwe-$5 ngoba i-5 USA i-200 bond. Kodwa echolochi ngizwa abaseki bebunda bethi kona ama-$10 USA omuntu lomunye lomunye, nxa lingu-4 bezuza $40 USA. Emashonaland le bebezuza ama-$50 USA cash. Ngapha i-social welfare incitshe abantu imali, yafaka imali emasimkadi namatsha abawathengile abawadileyo.
Singakalo gqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Inani lasebesinde ku-COVID-19 seligomelaya kwabali-12. Phakathi kwabangama-37 asebefunyanwe belegciwane leli eZimbabwe. Kuthi emhlabeni jikelele besedlula izigidi ezine olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.